Uhulumende uthengo kuyekethisa iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba, wafaka esokugqokwa kwama-mask ngaso sonke isikhathi nxa umuntu ephuma emzini wakhe. Umnumzana Godnoz Magutshwa oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi bona sebesebenzisa izigqoko zabomama.
Ama-mask abantu lokhu kungcono ngoba lokho kwenza ukugudumala kule comfort iphakathi. Hayi, siyathatha nje sikhathi esenta kuphela. Sesifake intambo zakhona zokubopha emadleleni. Hayi, asebenzela kuhle kakhulu kudlala abathenge kanzinda. Vele sithathake amabraka mama kuphela.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, umnumzana Mthandazo Nyoni, uthi sekunzima ukuphuma phandle.
Sekunzima kakhulu ekuphileni kwethu ngoba akusaphumeki phandle ngenxa yokuthi nxa uphuma phandle kufuze ube le maski. Amamaski angikhona lawa adura ngoba awathengisayo wakhuluma ngokuthi $20 or kusiya ku-$2. Ngithi ucina sokufika nzima ngoba emagrosa ma ungena compulsory sokufuze ube le maski. Ma ungelayo imaski angeke uze ungene. So kithi sekuluduru kakhulu ngoba leyo mali leyo yemaski asilayo thina. Njalo nxa utholakala phandle ungelayo leyo maski ungakwanisa ukuboshwa kumbe ubhadale i-fine engange-500 aponti, of which okwakhathesi akula muntu osebenzayo, akula muntu oyenza imali.
Umnumzana Whiteman Moyo isakhamuzi sekhezi uthi isiqondiso samamaski kasilandelwa ngokupheleleyo.
Isigqoko sobuso sihluphile ngapha ngoba ma uthi uyafika kwenye indawo uthole ukuthi abantu abafakanga imaski, ngale bafakile imaski, uthole ukuthi 2% ifakile, i-80% ayifakanga and so forth. Vele nje abantu into le okuthiwa yimaski abakayibambi, hayi bahamba ubuso busegcekeni sibili njalo kaba abagcize qakala. Isikakhulu amadoda they look very innocent, bakhanya nje bemsulu abantu benkosi nje bengathi nje ngabantu abathi kade sifakelwane izayeke. Indaba yemaski bonani yehluphayo, okuyikho kwenza ukuthi abantu bangawagqoki amamaski. Maybe part of it ukuthi i-sensitization programs zikahulumente zange zibe khona.
Isijeziso sokungagqoki amamaski singamadola eZimbabwe angama500, i-$500, ngakho uZulu uyesaba ukujeziswa. Unkosikazi Matilda Siziva othunga izigqoko zobuso uthi bona sebethole enye indlela yokwenza imali ngesikhathi se-lockdown.
Thina lapha sesithole enye indlela yokusiziphilisa ngokuthi ungasithengise amamaski ngoba khathesi nxa singathunga siwathengisa R35 cash, kumbe nxa umuntu sebhadala ikho cash uyafaka imali yakhe ibe ningi. Nge-US kuyabe kusiya ngokuthi ngi-design yakhona injani, amanye akhona awe-1 US, amanye akhona awe-2 US. So hayi kithi sibili kuyasiza ngoba imali yokuthenga khona lokho kokudla asisayiswele ngendaba yonale yamamaski.
Omunye oyisakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Lizwe Gumede uthi iningi kalazi umsebenzi we-mask.
Abantu abakwazi vele ukuthi agqoka njani lokuthi asebenza njani. Ngiyabona labantu bephuma ukuthi ehambelayo kuphela ukuthi uyithwele yikho okuqakathekileyo kuye, kodwa siko kuzivikela. Abanye uyathola bebambe loba lilembu liphi, abanye ngabafaka ama-bra emasesini lapha. Akusakhanyi ukuthi okuyikho yikuphi ngoba into eqakathekileyo ayisikho ukuthi uthwele, okuqakathekileyo ukuthi uzivikelile na. Umuntu uyamthola kwesinye isikhathi evale ikhanda kulokuthi evale ikhala lomlomo, okufana lokuthi vele kavikelekanga lomuntu. Abantu kufanele befunde khonokho ukuthi i-face mask yona ngokwayo ngeyokuvikela umuntu ekubambeni igciwane le-corona, kumbe ayisiyo nto eyokuthi igqoke njengento zefashion.
Intengo yama-face mask la asebenza kanye kuphela ingama-$2 awemelika, kuthi labo abathungayo bathi aqala kudola elilodwa kusiya kwamane awemelika, i-$1 kusiya ku-$4. Lokhu sekudale ukuba iningi lisebenzise loba yini engavala amakhala lomlomo, ngoba nxa ungatholakala ungela mask uhlawuliswa $500 eZimbabwe, i-$500. Ngimele i-Studio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.